zaphetha kulungile. Ibandla lezamphefu ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana ilangesikhathi sokuthi kudinga leli lizwe. Kwaba lezinto eziningi kakhulu. Uphuma kwesipa kusuka nalokhu lalokuyana kusekuwomgagawo kusuka lokhu lalokuyana kusakuze kuzofika lakhathesi kungani sasayisalandayo lendabeni yokuthi ube leyunithi. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezamphefu sawantloli kuthi intuthu ethungayo uzafanele ukuthi lungise ngoba kulesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bese nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezamphefu ngeke zidilike. Unganikinika ukuthi umsuzi kodwa kunokuseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke lulungile. Labo labo geza abantu esebebonani ngawo sizwe bagcine labo sebekuzwisisa ugcine vele izamphefu imuva lisiya phambi. Izamphefu baseba nje lapho kuzalisiphilayo. Kena sokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolomo. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lamaplanets awezwa lokhu ngokomlalazi nako siyakuzwa. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma. Bazakhuluma babe zinye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende lakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona ngoba kungela abathothozelayo. Kodwa esikubonayo thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisana ibandla lezamphefu likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezi zilungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezamphefu kube nabantu ababalelwa i-constitution batshela ukuthi lapha nalo kuhamba kanje ndozazuyeqe umthetho welambana laphana yikho khona okuya lomkhondo kodwa usezodilizeimali ozasukuma la esethatha isikhandi selisa omunye kuyalokubangwa nje okungathiwa sokubanga ukuthi nabantu bazachitha igazi lakhe kuyabe kuyini.